sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izulukandaba welamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umholi wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwamabhayi elections.
Mina ngene ngaphandle kwebandla le CCC and then ngathi bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngingene aphasi kwakhe ngobaba upresident esenichamisa lo ngathi bana ucaca angingenanga aphasi komnye umuntu.
Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwamabhayi elections okubalisa umnumzana Simbarashe Mbengegwi ozakhokhela umkhankaso weBulawayo South.
Imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathili lebandla lezombusazwe lingelasi sekelo sakhona esithiwa iconstitution.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo secholera ususabalele ezicintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150.
Itholakala amanzi aclean, abantu bageze izandla ngazo zonke isikhathi, bageze into zonke zibe clean, so nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wecholera umemetheke kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi ozancedisa ukhetho oluzayo olokudinga ozamela inketha edalele ephalamende koBulawayo kukhetho lwenyanga ezayo uthi usetshile isikhundla sakhe sokuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kodwa uSibindi uthi elokhu esaphethe leso esokuba ngumholi wenhlanganiso yeZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe ngoba isisekelo salinhlanganiso simvumela ukuthi enze njalo. Unkosikazi Patricia Chabalala obe ngumsekeli kamnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokukhokhela iBulawayo Progressive Residents Association okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sibindi.
Lo mthetho esawufakayo iConstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphambe njengochairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana. Kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress of Trade Unions ngiloku ngingu-chairperson angehli ngoba ngiloku ngiyisisebenzi njalo. Nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufuyi trade union ngoba izinto ezisihlukumeza njengezisebenzi yabe zilokuhlangana lazo.
Wena uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakoBulawayo njengoba usisebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi zokuba ngu-chairperson we-Progressive Residents Association. Ngisebenzela abantu even esiqini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcinisihlalo kaZibuto kweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yeNkulumane engenisa amawadi angu-7. Ngiyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngigqilile into engizenzayo ziningi ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms la e-WhatsApp abantu bazikhulumela kuhle nje akulanto ecabanga lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabe ngathi bephuma besiyale kodwa ke ngibona ngathi lowo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola umnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo. Abantu bayakwamukela yini?
Well, okuliqiniso yikuthi kube lama-recalls. Ama-recalls abe lezi zathu zawo ezingase zingene kizokathesa kodwa ngibona ngathi ama-recalls athe esenzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele. Ngabona le mthetho enkuhanjiwe asikwazi ukuzaphetha ngani kodwa ama recalls akhona. So kubela ama recalls iqiniso ukuthi kwasala sokulesikhexe abantu benkela kufanele baqhubeke nawo bemelwa. Ngama ama recalls asho ukuthi ukume yonke into. So bese kufanele kube nommeli. Sangena sibanene nami ngomnye wabo. Mina ngene ngaphandle kwebandla le Triple C and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esenichamisa lo ngithanda bana ukucaca angena ngaphansi komnye umuntu lokho mfuna ukuthi ucace kuzosisele njalo ungananzelela khona apho sengitsho njalo yebo kambe kulenje abantu abaningi bayakukhuluma kodwa siyaxhuba abantu phansi lapha esihamba khona abantu wele bakuzisuthi yebo kambe akwe emimisa kwesikhathi kuba layo lokungazwisani lapha nalapha kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungina ngokuya kwesikhathi angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokulalokhu abantu yabo babuza kube lokuxoxisana lawo bathi yabo imbono sihamba sinjalo yebo kambe njengoba usitsho bulenjini inkulumo zingezenzakalayo ezinye ngezithi uchaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa ibottom line ukuthi thina sihamba ngokufuqa iba nale Triple C angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu ubani wakwenza ngalokho kodwa thina sosiqhuba iba nale Triple C esaziyo ukubana kobulawayo vele abantu babangalo abantu abasoze bavuma ukubana ungene elinye ibandla elingayisilo le Triple C kodwa abantu kuba yilungela ukubana bacubuza abakubuzayo kodwa kuqalile ukuthi abantu ngaxoxiswana babuza imibuzo abantu bacasisele ngoba okumcoka ukuthi kambe ngawuhamba ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le Triple C imbali singayikhohlwa sibe le MDC kwaba lama recalls kube le MDC kwaba lama recalls kodwa bandla laqhubeka siya phambili so asiyo into entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili endethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le development so kuloku yikho esikukhangeleleyo lokho
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inketha edolobheni lakobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-election. Ibandla leZANU-PF lithi selithume amalunga edale le-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho okuncintiswa khona. Ebulawayo South lomkhankaso uzakhokhelwa ngumnumzana Simbarashe Mumbengegwi, umnumzana Richard Ndlovu elobhengula Magwegwe, umnumzana Hetman Moyo eMpophoma, umnumzana Daniel Mackenzie Ncube eCountry Park. Unkosikazi Alice Dube uzakhokhela umkhankaso wenketha. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena uzakhokhela eMavukutafara. Elupane East kulomnumzana Obethe Mpofu. Kuthi umnumzana Jacob Mdenda lomnumzana Mnyarathi Machacha bazakhankasa eBinga North. Lomnumzana Kenneth Musani uzakhokhela umkhankaso weBikebridge West. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimiqhude likhulu umdlalo esasudlale kweLuseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzozanqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda uthi uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesabaye esukhangaleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesiCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi sibusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama by election.
Oku kamnumzana uChabangu lebandla lesiCC imboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Imboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le ibesayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa iconstitution lithi lombali lebandla lezombusazwe elokwelingela ama structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izano singabantu bezano sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu wona lo Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yicult so imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabango akwenzayo yikuhlephuna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi ichance wathena abantu bona nini nasimboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebelungisela ama by election so ke mina ngombono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirun la ama election kodwa into okumele ukuthi silungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithini naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungela izombusazwe obexoxa icingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo sekholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele osekulabantu abazinkulungwane ezedlula izithobaminwembili 8385 asebebanjwe yilesi sihudo lo mkhuhlane ubikwa ubulele abantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 150 uMavis Gama usethulela lutaba ngugcweleyo eseHarare
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
Kuma manje ngesizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa izolo wemukele ugwalo oluveza inani lamaplazi awevelwa abantu lalabo abalamaplazi amaningi. Lolu gwalo luza ngemva kokucwayisisa okwenziwe nguhulumende emaplazi. Gwalo lolu luveze ukuba ababaningi kakhulu abalamaplazi ambalwa umuntu eyedwa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi waxoshwa ukuba ngummeli wemavuku Dafara edalela ephalamende umnumzana Munyarazi kufa kudizwi owebandla le-CCC usecale umkhankaso wokuvotelwa njalo kukhetho lwama-by-election olwenyanga ezayo esithi ilunga lebandla umfundisi Tafumane Masaya kafelanga mafufu uMasaya ubikwa wabulawa ngabantu abamthumbayo behamba ngemota kamnumzana Scott Sakubhanya ozamela ibandla lezanu PF kulesi sigaba kutsho leli phephandaba Okwamanje sengithethela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 live kanje ngiyasazi ukuthi abahle hayi yasazi ukuthi odiyami izavula after many months asazi but eka mama lo e-TPC hawo ivula after 2 days yamoze sekhona imoyeni ubaba emadonkini ngale phumula ubaba uqhumiselele ngale hayi imshina yena ibakhuthi ibathola every time kwetha nge steam propaganda yathola kanti ndawo yonke so hayi khanye steam mina into inkembuzi sizo sakithi bakithi nisho ukuthi isizo sakomthakazi sikaptured noma kuhamba kanjani ngoba engathi nje mina mbona ngathi imashona land siyayithanda labo holi bakhona siyabathanda ngoba noma ungena istudio 7 kukhulunywa nje abantu basemashona land naphatha semashona land angeke uthole ukuphilisana ngezaphu kumbe umuntu eke khulume raise i point nge-MRP or umuntu eke raise i point ekhuluma ngoba uJoshua Nkomo ngeke uthole umuntu ekhuluma ngezinto zakithi yazi into ezithinta thina ungazi umuntu ekhuluma nge-MRP umlandeli wakhona uze umuntu ekhuluma abanye abaningi laba nje yonke into umuntu uvuka ekuseni kuduma i-TCC kuduma abantu bemashona land umuntu kushona ilanga kuduma i-TCC kujona uduma abantu bemashona land isho ukuthi isizwe sethu impela sibe yindlela esiyaqhubeka ngayo impela yindlela esiphila ngayo impela si-capture size si-capture ngisho spiritually yazi ukuthi noma umphefumulo ucabanga ucabanga nje into zemashona land amaphathi emashona land abaholi bemashona land
amadonki abheke ukuphilisana inkululeko ukuthi abule lokhu yanginayo lokhu kudingayo ngokuphilisana nayo kumele asilisane nabo lapho kanti bona abafundi banje abake baboni ukuthi abantu ababathanda i-TC ivuke phambi kwamehlo ivuke phambi kwesabo nampa abantu ekiyo ngishiya ngibe nekuthi nansi intuthu uzayithatha uzayenza kuphithi igwakhisile kabo zibe ngokuphiphaqwenkayele iyo kuphiphaqwenkayele ukuthi lizwe lonke isiwe sekuthitha abantu bababuthelela ndawini kukomasela ngamagqibelo awu bakithi mani makhozi makhulefulegi ingenabantu ibizwe ngelebusoni akula mntu
obekile lithona njani balandeli balaleli we-Studio 7 lo okhulumayo nguThebe umakhosi womhlaba Thebe ngifona nje ngilapha ngise-Johannesburg into eyenziwa nguThabango uSengezo Thabango noJacob Budenda sonke nje siyakwazi mhlophe ukuthi laba bantu lo bale agenda abayenzayo the reason why bekhona ama-MPs ethu awe-TCC eParliament it's because bafuna ukuthi iZANU-PF i-attain i-2/3 majority ukuze bakwazi ukulokhuza uku-amend i-constitution ukwenzela ukuthi uMnangagwa akwazi ukuthola i-3rd term kodwa-ke hhayi singathi kungasenani akhuqukele azibhode emhlane abantu bavotile baqeda bakhetha abantu ababafunayo kodwa-ke namhlanje uSengezo usedicidile labo Jacob Mdenda ukuthi babuyisele ivoti yabantu emuva babuyisele iZANU-PF embusweni kodwa-ke lokho ngithi mina sizabona lapho kuzawela khona indukulo xakuxaka silikhangele madoda konke elikwenzayo siyakwazi njalo sizabona lapho elizaphethela khona asabheni sibone
sanuna nsalona Studio 7 sanukhaya nangemva kowami umbono ngisithi hayi thina esikucelayo singamayouth amancane sicela ukubana eZimbabwe kuba nemisebenzi yiyo into esiyicelayo ukubana sibe nemisebenzi sithole umsebenzi sisebenzele iy'muli zethu ubana kunje ekhaya kula msebenzi akulani aeZimbabwe kuhlutshekwa kuphela kumanje abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe bazama ukuziphandela ngapha iZANU-PF yaleli sikhundleni hhayi siyanicela ubana lani sizama ukudedela abanye sibabone labo ukuthi bayenzani ngoba akula msebenzi emakhaya kulani kunzima hhayi siyabonga
gum shelele hhayi ninjani zakhamizi ninjani bantu abahle bantu abanohlonzi abazifundileyo ne-Studio 7 enginakho nje nakho inkinga yami ukuthi ilizwe lakithi asikho serious nge-politics ngoba i-politics esikhuluma ngayo isiyi-tribal politics ma ukhuluma nge-tribal politics you are not reuniting the country ubenza kube first to west so nakho ke mina anginandaba nokuthi kuthiwa yini nani mina ngithi amaphathi lawo abasuke endabeni zokukhuluma ngalokhu esikhuluma ngakho lokhu okwe-tribalism unkomo wakhuluma bantu wakithi wathi uhlupho luzavela empumalanga lusiza ngapha ingakwemukeli kodwa abantu sebengene baphelela. Umkhulu lwana was a philosopher, political philosophy, why analyze izinto ezibone zinjalo, and that is what is happening. Abantu sebehlukene lokwana ukuthi ubaba wazama ngendlela yonke wadiliza iMashona United Chiwororo kwaba iZimbabwe Saints, wadiliza iHighlanders Potso Chila Moya yaba iHighlanders. Manje abantu sebebuye bavuselela nalani into leziyana, yizo sezifukile vele. Abantu akusakhulunywa ukuthi hayi siyakhipha izwi, sokukhulunywa nge-tribalism. Oh, ngize ngizisole lami, ngidinge ngisole ukuthi kathi manje ingqondo zethu zingakho. Thank you, bye-bye.
Studio 7, uChaba ngulo wahle waqala ukurecola ama-members awe-CCC kungakavotwa lokuvotwa. Wahle wayiqala leyo nto leyo ezama indlela yokunikeza iZANU-PF ithuba. Lamhlanje uChabangu uhambisa iconstitution ye-MDC Alliance, uthi yona yiyo emnikeza amandla awokuthi khona athathele abantwana baseZimbabwe amalungelo abo okuvotwa. I-MDC ne-TCC into ezimbili ezichiyeneyo. Uyayangisa lamakhoti ayayangisa ukumamela izinto ezifana lezi ezikaChabangu, i-fraud yenziwa nguChabangu, kanye lama-lawyers akhe angikwazi ukuthi alamahloni kukamanye amazwe bebezabotshwa uChabangu lama-lawyer akhe ngoba babulala intando yabantwana baseZimbabwe ngoba besebenzela izisu zabo. Kukamanye amazwe mpela bebezobotshwa ngoba bagangile. OChabangu laboCarl van Buggen bagange bayafa.
Hey, ngibingelele kuStudio 7. Ngingabe ninjani nonke nje basakazi? Hayi, siyaphila sihlobo zama, kukho kubi. Ngizothanda ukuthi ngiphawule kancane lapha, ngifake umbono wami. Ngilimukisa abantu ikakhulu ngabantu landeli bakaChabangu lo nalo Carl van Buggen lava. Hayi, abantu bakithi kufanele balimuke bengarojwa nguCarl van Buggen noChabangu ukuthi bethi bangathi bamele abantu bakithi bayabathanda. Izigebengu lezi ezisetshenziswa yizanu bahola la abantu banikeza imali eningi kakhulu. Bahola ngempela. Ngicela ukuthi abantu bakithi beyekele nje ukuthi bethathe ludumo lokuthi berojwe nguChabangu. UChabangu uthe uma ekhuluma laphana erikhola abantu basebulawayo endaweni ezihlukeneyo kwemathebelelendi, wathi yena angeke uzokwazi ukuthi uzoba uzosiphatha lapha thina singabahlali bakobulawa siyinzalo yalapha emathebelelendi. Uma ungawusemaswingi uhambe uyophatha khona. Kodwa into emangazayo ukuthi laba abantu abafakileyo kwamanje iningi lawo amashona endaweni zasemathebelelendi. So kuchazani lokhu? Isisebenzi sezami, sicela nje abantu bakithi, mina ngisapoti i-CCC angikho lapho. Mina umthwakazi opheleleyo, angijiki, ngiyozwenife ngisapoti kwakithi. Angeke ngatshona ngikhithi idlozi lasemashonaland. Angisho siphukuphuku ngendlela engikholela ngakhona. Ngicela nje abantu bakithi beyekele ukungahlakaniphi, bezame ukuvula amehlo, bevule nengqondo, bengakhohliswa uChabangu lo osebenzela isikhwama sakhe. Uholile ukuthi akuphazamisele i-CCC nawo yonke indawo izana umsebenzi wayo la ibona ukuthi ithola khona i-pressure yahlikisa. Nangapha kumthwakazi siyakwazi ukuthi akhona ama-CIO aziyenze ngathi ahamba nathi kumthwakazi, kodwa bengaba-CIO bakhona siyakwazi. So abantu bakithi kufanele bakunanzelele khona ukuthi indlela izana ichitha ngakhona imali. Asina plani, sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi ma singahlakaniphanga sitshona sixabana soda singabantu basemathebeleleni. Sibanga khona lokhu nje ukuthi abantu bakithi bayathengisa izwe labo, bathengwa ngemali ukuthi ba-destroy into yakubo eyakhwayo into enhle. Okhulumayo ngu-Gift Sibanda lapha e-Alexander, ngiyaxolisa nje kuba muti.
Lawo-ke bekungamazwi lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika Lamuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika. Leli likhefu elikhulu kakhulu kuleli lizwe elinanzwa ngabantu abaningi kakhulu. Abangane lezihlobo bayahlangana besidla ukudla okuthiyeneyo ikakhulu inyama yengalukuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli langa liqakathekiswa okwedlula ikhefu leKhisimusi na?
Kakhulu kuliqiniso ukuthi iThanksgiving iholiday edlula iKhisimusi. Actually iThanksgiving is the biggest holiday in America. I think it was the 4th of July then sekuyiKhisimusi. Kumbe zingujikile obhanqa khonapho ezilandelanayo. Kodwa iThanksgiving ikakhulu iBlack Friday le ayi iyo enkulu kakhulu sibili. Thanksgiving kuyavalwa izitolo. Khisimusi ezinye izitolo vele kazivalwa. Thanksgiving everyone takes the time to go home. Vele kuba lesomba muntu vele wonke umuntu goes home to be with their family. Ngekhisimusi lakho futhi is the same kodwa akufani le Thanksgiving.
Bakhona abanye abantu abathi bona indlela ikhefu le Thanksgiving elithathwa ngalo lapha eAmerica kungani liyaqakathekiswa kakhulu ukwedlula iKhisimusi. Ubona kuliqiniso yini lo?
Well, Thanksgiving is a victor's holiday, you know, it's a conqueror's holiday. They're thankful ukubana ama Indian abaseva befika lapha in the dead of winter, so they, you know, dying of scurvy and all seaborne ama diseases abathola on the journey. And ama Indian wona ababona belamba and babanceda babanika, you know, ukudla and they survive. Kodwa bathi sebesurvivile angithi ngabantu ababahlamukilayo. Nakama Indian abaningi sesahlala lapha eAmerica iminyaka leminyaka nenhlale Indiana ngaze ngihlangane le Indian lilodwa khona phe Indiana. So uthi Thanksgiving ngoba thankful ngoba grateful lokho yoma kuwa grateful ukuthi we survived. Kodwa manje vele ama Indian lawo engakukhangelisisa ukuthi kuthiwa you're thankful ukuthi you know saligcina we preserved you so that you could turn against us. So there's that thinking as well. Kona futhi okunye bathi ama-Indian abanika isitshwala ungaze ukhangele kuthiwa it was corn dried and ground to a powder and then cooked into a thick porridge. Ababanika khona babanika lengalo khuni babanika le diye okunye nje sekekufaka nje kulezi nsuku kanti sokuphonga ufako idiye layo inyama yakhona kayihlabuzi kumbe labo inyama vele ababephila ngayo ama-Indian kumbe babenikele ukuthi labo besurvive layo nje ingalo khuni yalapha inyama ewomile iphuma mhlophe nje hayi ayihlabuzi kodwa hayi ungaphila ngayo kodwa zikhona ezinye inyama eziningi lapho ezikhona kodwa yikho kwaba ukudla kwakhona ngenxa yokuthi yikho ababanika khona ukuthi besurvive.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngesukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by-elections. Ibandla leZANU-PF selikhethe amalunga edale le-Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo se-cholera ususabalele eziqintini ezilitshumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngoChris Gande.